umnanga kwa waphuma city yena uyakwazi konke okwenzakalayo eZimbabwe. Last week wakhuluma wathi nguye ugodfather wama security operations wonke elizweni lonke leZimbabwe. So vele akukhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu o-orchestrator konke lokho kufa lokoma-abductions lani lani ngugodfather wazikhulumelayo last week umnangako. Wathi uyakwazi konke okwenzakalayo and abantu ma sebefuna ukuplan against him uyazi yonke into. Last year wakhuluma yena wathi they are the security, they are the CIO, they are the police, they are the soldiers, they are the military intelligence, they are everything. So into esimangalisa is abantu ababulawayo who are in the opposition kuqala kudala, we never get any resolution. Lakathesi besikhuluma ngo General Lookout Masuku owathwayo sekhitshwe ejele in unclear circumstances. Lakathesi akula noma investigation ukuthi kwahamba njani, wafa njani and all this other stuff. Singakhangela futhi ukuthi ama prominent opposition leaders uJudah Jongwe uthiwa wazibophe ejele but akulaza investigation or kwakuhamba njani. Tondirayindira yemabhuku labaningi kobulawayo ababulawayo and all this. So it's a perpetuation eyokuthi ma lingavumelani lezinto eziyenziwa yizanu kumele uthunjwe, kumele ulimazwe, kumele ubulawe, kumele ubotshwe and amapolisa will do nothing about it.
Namanyamazi uthi lanxa amapolisa ethembisa ukuthi asaphenya alilathemba lokuthi kulomuntu ozabotshwa phezu kwalolu daba.
Asilathemba lalokho ngoba lakathesi umboneni Ncube sizilokhe simkhala umo Blessing Ali lokhe simkhala and babalwano eGlenora just before the election. So there's a lot of death in Zimbabwe that is unaccounted for esingakwazi ukuthi vele uhamba njani. So hayi kumele sikhiphe yona le izanu first and then kungaba lama investigations siqalisa ngokuletha ama international genocide investigators then we can have a chance yokuthi kuzaba le free and fair investigations for everybody according to the constitution.